Iningi labalandeli beqembu leLenders ababukelele liqembu emidlalweni yalo emibili elidlale kumncintiswano wenkezo yeZNA Commanders Charities Shield bathi leli qembu lizakwenza izimanga ikakhulu nxa bona njengabalandeli balo bengaba lokubekezela abadlali abasakhulayo abafakwe ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu yethimini baze bajwayele ukudlala bendawonye. UMandla Nkala ohlala elizweni leBotswana kodwa olandela iqembu leHighlanders maviki wonke uthi nxa abalandeli bengaba lokubekezela iqembu leli lingaphakamisa isicoco seligi lonyaka.
UMandla Nkala from Botswana chapter. IHighlanders yiyo ephakamisayo lonyaka and asibuyeli muva ba. Asibuyeli muva la uyibonile ukuthi idlala kanjani. And ama youngsters lana adlala kuhle kakhulu la ubonile. Akula lapho esibachayela khona ukhwelu sabe sibakhuzezela sibahlabelela ukuthi team yephambili and konke ama supporters eHighlanders ngicela ukuthi khona wonke umuntu olaleleyo asikhuzezeleni ithimu singatshayeli ama-players ukhwelu ngabafana abancane bayafunda. Let's give them 2-3 games uzabona bazobulala ama-teams wonke.
UMayibongwe Ndlovu laye uthi abalandeli kumele baphiwe umqeqeshi uMadinda Ndlovu ithuba elokubahlanganise kuhle iqembu lakhe ukuze leli qembu liphumelele.
Lakhuluma lo UMayibongwe Ndlovu uDallas. Ya esingakutsho ukuthi abantu asipheni abafana bethu isikhathi. I mean sibaphe nje 2-3 games siyakwazi ukuthi izinto ziyaba right. Of course basaqala ucoach la usadizama ukuthi ahlanganise lapha lalapha njengoba kuseke kungabafana abancane base yathi ukuthi asipheni abafana isupport siba supporteni singabatshayela ukhwelu i-team isaqala izalunga and singakuthi ukuthi this time i-cup ngeyethu championship ngeyethu.
Omunye njalo umsekeli othe uyingxenye yalabo abacula kakhulu behaya iqembu behlalele eceleni lenkundla elifulathele ibhukujo elaziwa kakhulu ngegama elithi yeSoweto uthi abalandeli kuzamele benze owabo umsebenzi bayekele umqeqeshi uMadinda laye ayenze owakhe.
Ayi team yoni sharp bare ngucela kuma supporters amaphaphu phansi that team ifuna ukuthi 3 games ikwaya Soweto kwaya asiqinene ngengoma kuphela uMadinda enze umsebenzi wakhe. Ngiyabonga.
Iqembu leHighlanders licine ukuphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2006 njalo eminyakeni edluleyo abalandeli balo balikhuthaziwe ukuba libuyele kusiko lwalo lakudala olokuzikhulisela abadlali lithiyane lokuthenga. Lonyaka ke inkokheli zeqembu ziphendukise umqeqeshi uMadinda Ndlovu laye okhulelekile iqembu leHighlanders njalo elendumela zokudlalisa abafana abasakhulayo. Ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu leHighlanders elinqotshwe khona ngele Dynamos kufinal yenkezo yeZNA Commanders Charities Shield, uMadinda uthi abantu bengathi iqembu lebhoso lakhiwa kutsha kodwa iqiniso ngelokuba kuvuselelwa amasiko alo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.